Igqwetha elimele uCharles Thomas oleminyaka engamachumi amahlanu lane 54 isakhamuzi seNjube kobulawayo kunye loBernard Sibanda oleminyaka elichumi lasikhombisa 17 ohlala emzini weNyulo Bengula abetheswa icala lokubulala ipolisa ngokuligongoda ngamatshe. Umnumzana Dumisani Dube uthi sebelungisile wonke amaphepha okuyafaka isicelo semali yesibambiso njalo baza kuyaphanyeka amaphepha la kusasa edalele High Court wobulawayo.
Lo amaphepha abo Charles Thomas sesiyafayela kusasa for iphi la High Court basasichethile iprocess yona.
Udube uqhubeke ethi izembatho zabo sezihanjiswe ukuyahlolwa ukuba kubonakale ukuthi yibo ngempela na abaphatheka ekubulaweni kwepolisa njalo akukabi labafakazi kuleli cala.
Ibizo lami nguDumisani Dube, ligqwetha elimele uCharles Thomas loBernard Sibanda okuyibo othi babulele ipolisa kade lisebenzele intumbana kuthiwa ngu-Exon Mawune mhla ka-15 January 2019. Izolo sihambile ikhoti ku-initial remand. The placed on the remand a matter has referred to next week. Oh, the sneak to one sends the application a court is called Bepume be try be pant, be swinging. Our cutters are willing to all names and come up because I'm a police arrogate my investigations. I've got sneaky, I'm a statements, I've got about what I want to be really police around corner. Elimpahle sithethe kuThomas la kuBernard ngikhona sihanjiswe ku-forensic azikaphenduki so asikaboni impumela yama-forensic investigations but esakwenza sacela ube kusamelele konke lokho bebebisele ezindlini zabo.
Iningi labantu ababotshiweyo lokhe bemiswa phambi kwemithethwandaba ehlukeneyo edolobheni lakobulawayo njalo akula osethe wakhululwa kulabo asebethonisisiwe. Iningi labo izihlobo zabo azikwazi ukuba babotshiwe kumbe bakuphi ngoba bebebotshwa ebusuku kungaziwa ukuba basiwa kuphi loba nje amajele akobulawayo ebika esegcwele kodwa iziphathamandla zentolongweni azikafuni ukukhuluma lentatheli izindaba ukuba zibazise ukuba bangaki abantu asebethe babotshwa kulandela ukutshengisela kumbe ukwazisa amagama abo. Kusanjalo abantwana abancane abeliminyaka engaphansi kwechumi lasificaminwe mibili labo babotshiwe kulandela ukutshengisela lokuthunjwa kwempahla ekugqekezweni kwamavinkili emzini ehlala abaningi kobulawayo. Umgcinisihlalo wezaphu emathebheleleni South umnumzana Matthew Sibanda usole ukuthunjwa kwabantu ebusuku ethi kubakhumbuza isikhathi sombhuqazwe weGuguraundi.
Hayi, thina njengabantu bezaphu silusizi ngokwenzakalayo ukuthi abantu bedemonstrator bekhalaza ngezikhalazo zamalungelo abo ukuthi balungiselwe abakufunayo. Ngemva kwalokho sesithola ukuthi abantu sebetshaywa, sebethunjwa ngamasotsha, bethathwa ebusuku, babazinini zabo zingakwazi ukuthi basiwa ngaphi. Lamakhota ababesiwe kiyo lalapho abavalelwe khona abantu kabakwazi ukuthi maze beziye ekhoti bakwazi ukuthi bakuyiphi ikhoti. So siyamangala ukuthi hayi uhulumende wethu esikwaze kade ngowedemokrasi ekhululekileyo maze senza ngalolu hlobo sokusethusa thina sesibona singakhululekanga. Thina ngendlela esikuthatha ngayo njengabantu bezaphu kumumo esaphuma kiwo ngama-1987 sesicabanga ukuthi sokuvukile kweGuguraundi 2 ngoba iGuguraundi kwanyamalala abafowethu abaningi lama-members eparty bonke singakwaziyo lakatheza ukuthi baya ngaphi ongazange kuxoliswe lokuxoliswa ukuthi lokho kwenzakalayo kwenzakala ngakuphi sikubona sokufana siyiGuguraundi 2.
UThomas loSibanda bacalwa ngokuthi ngeviki edluleyo ngelanga lokutshengisela emzini weNjube kobulawayo bahlasela ngamatshe umufi obelipholisa u-Exon Mawune walimala kakubi wathwalelwa esibhedlela se-UBH lapho afika wabhubhela khona ngelanga elilandelayo. Amacala abantu ababotshwe ekutshengiseleni kweviki edluleyo aqhubekela phambili loba nje kungacaci ukuba athoniswa kanjani ngoba amagqwetha abikwa emalutshwana angamela izibotshwa. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.